Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni owe Studio 7 ngesonto mhla ka 16 kuMbimbitho 2025 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Abathengisa impahla ezehlukeneyo ezitaladini bathi sebegoqole indlela abasebenza ngayo ukwenzela ukuthi bethole inzuzo ethe xaxa.
Tisidle ukuthengisa fresh chomoria ongayichaya uyiwomise uthengise kungufushwa. Tisidle ukuthengisa imengo iyimengo ongayiyenza ibe yijuice.
Ingcwethi kwezempilakahle sezikhuthaze abesifazana ukuthi bebhalisele ukuhlolwa ezibhedlela lemakilinika nxa sebekhulile kumbe bengakazithwali kusese lesikhathi.
Kusobe leminye imikhuhlane engabakhathaza ekuzithwaleni kwabo agcinakale kahle impilo yakhe lempilo yomntwana ngokuhlolwa isimo sakhe sezempilakahle.
Kwezemidlalo silengxoxo lomdlali wenqindi olodumo u-Elvis Moyo owazakala ngokuthi ngobulawayo bomba. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abathengisa impahla ezehlukeneyo ezitaladini bathi sebegoqole indlela abasebenza ngayo ukwenzela ukuthi bethole inzuzo ethe xaxa. Ukuze sizwe amanyathelo asebewathethe, sixoxa lonkosazana Debra Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association.
You will find ukuthi nxa bethengisa amatamatisi sikhanyela for one customer amatamatisi bona bebaningi. So instead of selling amatamatisi sungayenza ivalue add uyenze kumbeni kube ngufusha amatamatisi kumbeni uyenze intanga kube yinhlanyelo kumbeni uyenze ama-drinks. Sesidiverter from ukuhlala phansi sithengisa into eyi-one. For example, even le mbhida leyi sesibakhuthaza ukuthi isidedo ukuthi uthengise fresh chomolia ongayichaya uyiwomise uthengise kungufushwa. Isidedo ukuthi uthengise imengo iyimengo ongayiyenza ibe yijuice. So ngezinye izinto esizenzayo sikhangelele futhi lo muntu uhulumende wathi lesibhaye iZimbabwean products. So we're producing now izinto zeZimbabwe. We find ukuthi abantu sebeproduce ama-floor polish, ama-detergents, izinto ezithize. So sibafundisa futhi lokuthi bebrande ama-products abo bengaphongo wathengisa engabrandwanga. So sebrandwa bekwanisele ukuthi baregister. So kungamakhampani okuncane ongamabhizinisi okuncane sibalekela phela lezimra ukuthi njengobana layo ngapho iyagijimisa. So nxa seberegistre ama-companies sibekwanisa labo ukuthi bebhadala i-tax ezemthethweni. Kodwa kusesezimfundiso eziningi esizenzayo njalo siyakhulumisana nomunicipala, sikhulumisana lohulumende njalo.
Abazihiqizela impahla zabo singathi kuhlanzekile yini lapho abasebenzela khona, njalo ngubani ohlolayo ukuthi impahla lezi zenziwa kuhle ukwenzela ukuthi kubonakale ukuthi azisoze zithinte kubi abantu kwezempilakahle.
Sisebenzisana labo Ministry of MSMEs. Yibo abalabantu abaqeqetsheleyo ababafundisayo ukuthi bapheke njani izinto zabo. For example, maybe ukuthi beyenze ijuice, you know, eyokunatha, even lama-detergents. Bayamonitwa laba bantu ukuthi sibone ukuthi amagabha abawasebenzisayo aklini, konke abakwenzayo kuklini, labo basmart. Sesibancedisa njalo ukuthi beregiste amakhampani abo as a group. Ukuthi ama-policies eZimbabwe anzima ukuthi usiyalandela kakhulu, but siloko sikhulumisana especially laba esazi laba abayenza ama-barcode esazi ukuthi iteste ukuthi izinto zabo zisemthethweni ziright. Kodwa ngendlela abatrenwa ngayo asikaze sizwe umuntu ogulayo. And sokulabanye abangenisa izinto zabo ama-drinks like kuma-shops amancane, kuma-tuck shops, kumkambo yona le encane to okay labo spa akusela. So ngama-drink sibili esiwakhangeleleyo ukuthi a-right mahle evinela lama-cascade.
Abaphatheka kakhulu kulokhu ngobani? Labesifazana bayeza yini ngobuningi ukuthi bebhalisa amakhampani abo?
Thina njenge-BVTA masikhangele 75% of abantu esisebenza labo ngabo mama. So we find ukuthi vele omama yibo abathatha i-active role. Even noma bethunga sike saba renhlanhla nje sathola umngane osincedisayo ukuthi laba sibe lamabhizinisi angathi akhanya acaca ba-register. So silama-groups sibele amaningi ephosi afika 20 sibele ase-registile asebebizwa sibele ngokuthi olisipho, asebebizwa ngokuthi izikhukhukazi nxa ligcina inkukhu, asebebizwa ngokuthi omama banamhla besenza ama-drinks, o-golden shine, flow polish. So bengaregister kamakhampani abo sesibayenzisa le-branding bese le-training ade siyenza ukuthi go digital ngebhizinisi yakho ukuthi uyifake ku-Facebook, uyifake ku-WhatsApp, uyifake even lakubo-email ukuthi hhayi ngile bhizinisi yami ukuthi even ungagugula kunje ukuthi hhayi mana ngidinge onesipho ngibene ngidinge umama wanamhla nje ku-WW bani bani ubuyithola ihlithi bar ikhiphe lama-products abo abayenza kade kungehlulani imazo esiyinathayo le barcode. Ama-detergents abuya from South Africa amakungu-oyila abuya endaweni ezijhiyeneyo lama-barcode ahloliwe ngokusemthethweni. So lathi kancane kancane sizafika khona ngale ukuthi kathi sama-WhatsApp asesengamafoni lawana okuthi sokuyifoni ukuthi nizafonela umntwana kuphela. No, uzayibona sile business address noma usumdinga awusadingi usisidebhi usudinga suthola sokungelinye sokule branding name yakhe ayifakileyo ukuthi ngumama wanamhla, ngusukhukhukazi, ngonesipho, nguphathima, wathini kwathini. All in all ekugcineni kwangona sifuna betshiye ilegasi yabazukulu babo. Sinanzelela ukuthi kudala silabo mama labano usithi ungalunguza ngawento ukuthi ma-cobra angithi mavimu but bangaphi basebenza ye bafundisa abantu ababo athese abanye abantwana bakhona bangamainodoko bangabo-lecture bangamanesi but ugogo sebhubhile kasalanga eleli gasi. Ugogo sebhubhile kasalanga yaziwa sesepho ngukhuluma ukuthi umuntu owayehlala laphana kwakungumavimu wereze nxa kuyilokhu zeni kuyi-brand eyaziwayo iyasale lokhu ithengiswa abantwana besale bebenefit. Yikho sifuna ukukubuyelela khonokwana ukuthi i-brand mayingafi kule zinto eziningi sibili silabo otebotebo peanut butter ogogo bomkhomo webayozathola yidrinki eyenziwe ngumama la ugogo omkhomo erecognizwayo ethengwayo ema-tuckshop ethengwayo ezipawuzeni nguminista wethu laye besigqugquzela ukuthi hhayi let's go beyond our boxes esilawo and think sibone ukuthi siyayenza njani ngoba ukuthi sibe ngo-cry baby sikhale sikungela lutho silwenzayo akuncedi.
Lowo ngunkosazana Debra Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association esixoxelayo ecingweni ekhona le koBulawayo. Ethi kwezempilakahle sezikhuthaze abesifazana ukuthi bebhalisele ukuhlolwa ezibhedlela lemakilinika nxa sebekhulelwe kumbe bengakazithwali kuseselesikhathi ukwenzela ukwehlisa amathuba emigoqo abangabhekana layo nxa sebebeletha egoqela ukuswela kumbe ukubhubha. Umongikazi osebenza esibhedlela sikahulumende ongathandanga ukubethwa ngegama uyaxwayisa.
Akaqali vele ukuthi azithwale nxa esefuna ukuzithwala akazihlolela ukuthi impilakahle yakhe injani. Kungazokukhonfome namhlanje ukuthi uzithwele siyakhuthaza ukuthi base bayebhalisa ezibhedlela ukuze balandelelwe ukuthi baphile kuhle yini kuhlolwe leminye imikhuhlane engabakhathaza ekuzithwaleni kwabo. Kasitsho ukuthi kamele linyanga zibe ntathu zibe mbili sitsho ukuthi angavele abekwazi ukuthi sengizithwele akasavele abhalise ezibhedlela ukwenzela ukuthi agcinakale kahle impilo yakhe lempilo yomntwana nokuhlolwa isimo sakhe sezempilakahle.
Imbadalo-ke ingabe iyiyo ebasindayo ukuthi bebhalise?
Imbadalo ziyasinda abantu kakhulu. Izibhedlela ziyadula zonke nje zingabe zingezikahulumende ikakhulu njani lezi ezizimeleyo. Imali kayikho ebantwini ikakhulu laba abahlala ezindaweni ezikhatshana lezibhedlela. Imali yokugada ukuthi ayifika khona nje vele esibhedlela imali ephezulu kakhulu. Le mali yokuthi afike-ke esibhedlela ebhalise abe umuntu ozabehlolwa ngaso sonke isikhathi konke lokho kusinda umama ukuthi babhalise ngekhaya. Kulezinye indawo ezilokhu zisakusilela amaklinikhi, othola abantu behamba ama-10, 15 kilometers njengasemaphandleni, kungela klinikhi yokuthi bangathola ukuthi bayebelethela khona. Ingabakhona ekliniki eduzane maybe uzathola ukuthi i-staff esikhona silutshwane kakhulu ukuthi sidile nezakhamizi eziduzane kuleyo ndawo.
Ngaphandle kwembadalo bengabe bekhona abanye abalokhe belandela okwesintu kumbe abamadolo nzima nje ukuthi baye ezibhedlela.
Abesifazane abangalandeliyo bakhona kodwa ayinani labo seliphansi kakhulu. Abangalandeliyo lokhu besesekhona, abezokholo labakholwayo isintu basesekhona kancane. Abongikazi abeze community lokho besaphuma sibili phandle ke siyafundisa abantu phandle ukuthi hayi ukubelethela ekhaya kuba yingozi, babachazele nje zonke iingozi zangkhona. Siyabachazela, siyabafundisa, kodwa umuntu ukuthi aguquke kuthatha isikhathi lokubona ukuthi kuyini okubi lokuhle.
Lowo ngumongikazi osebenza esibhedlela sikahulumende esixoxelaye eseGweru. Kweziphathelane leMelika, isiqinti seTexas silabantu abavela emazweni asemhlubulweni weAsia abanenganyana abayi 1/3 yabahlali kuleyo ndawo. Njalo abanye imdeni yabo yafika eminyakeni elikhulu lamachumi amahlanu edluleyo, i-150 years. Abavela eChina, ama-Chinese Americans, bafikela eLone Star State. Kulabanye njalo abaningi eziqintini zeNew York, leCalifornia. Ekolitshini leRice University kwavulwa indawo eyaziwa ngokuthi yi-Houston Asian American Archive ukulondoloza umlando wabo, ukugcina impahla zabo zesintu, lembali yabanye babo abafeza imisebenzi emihle entuthuko emphakathini. Wonke lokho bekwabelana lezizukulwane zabo. Udaba lolu lulotshwe intathelizindaba ye-VOA u-Elizabeth Lee, latolikwa yi-Studio 7. Luyalandela uhlelo lwabasakhulayo.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami ngudaba kancube. Namhlanje sixoxa lomnumzana Buthelezwe Nyathi, umhlali wakobulawayo ngodubo oseluhluphile olwezidakamizwa.
Ukuphatheka kwabontanga ekusebenziseni izidakamizwa luhlupho kakhulu oselukhona esilubonayo indawo yonke nje lapho esihamba khona. Kusuka kube banzi kakhulu ngoba lawo umumo womnotho welizwe kawumanga kuhle. Iningi labontanga liyaswela imisebenzi, ngakho ingqondo zabo zididekile, baswela okokwenza ezigabeni abahlala kuzo. Kudala sisakhula kulalabo futhi njalo abakhula bebancane kulathi kudala besitshela ukuthi hayi kuma-communities kwakusiba le midlalo, entertainment, arts and culture, ibhora lokunye nje imidlalo ethini abantu ababephatheka kuyo okwakuqoqwa ngama-city councils. Konke khona khona sokwachabalala, singakunanzelela khona khona lakho akukuningi ontanga abangakwenza okuproductive ezigabeni abakuzo. Indlela nje impilo yedolobheni engayo ukuthi ngempela viwe ufuze kube le ndawo ezivalulekileyo ezaziwayo ukuthi angahamba lapho lalaphayana kulalokhu okwakhayo ongaphatheka kukho. Konke khona khona kakusekho, ama-youth club seyavalwa, ama-recreational park aseyachabalala. Kuningi okwakusenziwa kudala okungasekho kathesi kuyangezelela, but injongo nhloko yohlupho kimi ngombono wami ikhona lokhu kuswelakala komsebenzi. Njalo abantu nxa ingqondo zididekile bazadinga phela ukuthi bazidakise ilanga litshone bengaboni ukubhokakala kwelanga lakhona. Nxa ulohlupho odinga uncedo, ixoxa lo mngane okuqala vuma ukuthi ulohlupho, ungalandula ukuthi hhayi ngi-right wona ukwazi ukuthi ulohlupho. Vuma ukuthi ulohlupho dinga uncedo. Ukuthi uludinga ngaphi kuyachiyana ukuthi wena ungaphi. Bakhona yini abazali, bakhona abafowenu, abanewenu, xoxisana labo. Nxa imali zivuma njalo hamba ku-rehabilitation uncediseke, but okokuqala ukuthi ivuma ukuthi ulohlupho. But okutshoyo ngomzekeliso ophileyo, ye akula mqhatshi ofuna ukusebenza lo muntu ohlala edakiwe. Ngoba wena nxa uqhatshiwe uyisibonakaliso somsebenzi wona lowo owenzayo nxa uhamba laphana abantu bakukhangele bajaja wena bajaja lomqhathi wakho so nxa uhlala udakiwe kawusancedise ekuthuthukisweni kwekhampani yona leyo oyisebenzelayo baza kuyekela uhambe ngoba bayakuholisa kodwa wona kawusasebenzi subaphambanisa unjongo zabo abalazo so hayi vele kuzafuze bakuxolise ngoba njalo you pose a risk also to kwabanye osebenza labo nxa uhlala udakiwe usungabachaphi nosungabalimaza ngendlela ezijiyeneyo so ngakho kuyinto right sile ukuthi bakwekele uphume emsebenzini
kukhona na okwenziwayo ukuqeda lolu dubo eZimbabwe
ye uhulumende sezamile ukungenela lapha lalaphana ngengizwe besithi kule task force yoku-attract lokhu lalokhu ama-artist wezelayo ekhampeni ngezingoma abazihlabelayo ukuthi hhayi ontanga lingaphatheki ekusetshenzisweni kwezidakamizwa so yimizamo engiyibonayo nje ku-community kulabadala njalo ku-community abazipha umlando ukuxoxisana labontanga kuzigaba lapha abakhona kuzo bebanika ezinye izinto zokwenza in ways to replace lokhu asebekwenza ngoba bathi bayaswele okokwenza so abadala nyake mbona ezikhathini eziningi bezama labo ukuthi babanike ukuyimisebenzi emisebenzi anyana bathole imali so indlela zokuxazulula lokhu zimbalwa kuya ngokuthi ungaphi kodwa wena njengawo lo mlando olohlupho lwakhona nguwe olo mlando ukuthi ukulungisise lokhu
kusigaba sabatsha besixoxa lomnumzana Buthelezwe Nyathi umhlali wakoBulawayo ngodubo lwezidakamizwa asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo olivalelisayo ngudaba kancube
ngesizwe eziphathelane lamasiko
sigcina amasiko
kwenu
kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lilami umthembo sithembayo uGibbs Dube namhlanje ke ngisegwanda khona le ngile nduna uMathema nduna kunjani baba
ngiyaphila
ye akusitheleke ukuthi ungaphi khonapho lapho khona
ngisegwanda
ye kunjani enqameni khona
hayi bonga nje ukuthi ngirobuwa
ngathi ancho phela yey so lapha nduna lamhla sikhuluma ngodaba lobuduna siyabona kulezi nsuku kule nduna ezinye ezingabo mama kambe vele kwakho vame kanganani esintwini futhi kube le nduna yesifazana
hayi esintwini sesintu sezolo akuzange kube le nduna engumama uyaqala nje namuhla ngoba sekule ama-gender rights ngesesiseka izinto ezezinyezizezizofaka phakathi kwabantu aesintini ngoba ngakhangela izinduna zonke ezazikhona ikakhulu ngapha emsinda kithi kemandebeleni into yayikhona kwakuyinto yama-general izinduna zonke ezabakhona kwakungumuntu oyabezibonakalisile ukuthi uyenelise ukubelana lempi empini noma lakhathesi kawuhamba abafazi ukuhamba amadoda la le njolo bekungahamba abafazi yokuhamba amadoda so ngapha ubudina bangapha kakhulu kuyisebhintini babungoba amadoda
ye so singathi pho akuphazamiseki khonokho yini ukuthi sokungena abesifazana kulezi nsuku
kuyaphambaniseka ngoba kusuka kuphume ngangikhuluma angaba nkinga ngithi nganindawo lobe yihlamba iyabe yinto yomzila ethile okufanele kube khonapho kodwa-ke okusuka isikhathi esingafuni ukulandela khona kuyabe kufanele ukuthi kungahamba induna nakuyukuthi emulini akwabi lo muntu olungele ukuthi ngaphathi kuyabe kufanele kubambe umzisa kumbe kubambe omunye umuntu esecebeni lento yemuli ngoba isintu sethu siyasilatheka uyathola ukuthi namhla kufa ubaba obephethe imuli kumbe phethe ubuduna kube sekuthiwa sekuthethe omunye wemuli hhayi kakusohlizi liyabe lisakhala lina njengemuli alivunyelwa ukuthi libe ngabantu elibonakala likhulumisana ngabantu into eziyabe ziphathelane lobuduna kuyabe kufanele ukuthi kuye kumdlisa olikhethe omunye umuntu ongasowemuli onguye oyabe libambele lobo bukhosi kuzokufika isikhathi sokuthi likhale ngezilwe kudlule isikhathi esiningi uzavumelana nami ukuthi esintwini siyakwazi ukuthi nxa umuntu ezila kuyahlala umnyaka kwenzela ukuthi kwenziwe izinto ezithile ezibeke kuphazelana lombuso lakunye okunjalo chithe le mpahla zalowo umuntu obekhona ephila zinto okungaqaliswa-ke ukuthi kukhulunywe ngokuthi njengoba siyimbulenje ubukhosi bobuqhetheswa ngathi akujalo ukuhlupha kwesintini ngene ngabe ukuthi mina kangizalanga umntwana ongumfana njengoba ngilo mna wami umkhulu wayenezele umfana kumbe ngephila bekushiya kuye kumbe kuye ebantwaneni bakhe ngoba kuyabe sonke sekwazi ukuthi kuyanawo yindunya yebo yini kodwa ubambele bonke indlela.
Hayi ke siyakuzwa nduna, sibonge kakhulu ungadina lokusasa sabehlala sibuya sizwe ukuthi ezamasiko sihamba njani kuwe khonapho nduna yethu.
Ye hayi isiko lethalisalawulwa yithi abanikazi bakho unganiselilawulo emzini because kungane kuyathupha
imathemba
yabo.
Ye kwezamasiko belilami umthembo sithembayo ngixoxa le nduna umathema besixoxa ke ngesiko lobuduna. Nithemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Sihlangane kuhlelo vuselela umoya. Namhlanje silomfundisi usenisibanda.
Zafuna namhlanje sibale kumahubo 42 uDavid uyalobo uthi yena njengempala incwanela imifula yamanzi kunjalo umphefumulo wami uyakunxwanela uNkulunkulu umphefumulo wami womele uNkulunkulu uNkulunkulu ophilayo ngizahamba nini ngiyohlangana loNkulunkulu nifuna ukuthi mina kulento eqhakathekileyo okumele ibe khona empilweni zethu ukuze sitshona sebukhoneni bukaNkulunkulu siyakwazi ukuba impala nxa incwanela amanzi isiwomile ukuyanatha iyagijima iwanuka amanzi izi iwathole lapho kulamanzi khona kulomthombo wamanzi kumbe kulemfula khona nxa impali siyakhona ngale iyabikwazi ukuthi kodwa ke emanzini siyakhona ngale ngabanjwa izilwane kumbe kulengwenya kumbe kulokunye siyakuvika konke lokhu siyanatha amanzi ukuze iqede ukuwoma thina njengabantu okokuqala into edingakala empilweni zethu ukuba siwomele uNkulunkulu lobukhona bakhe abantu bawomela ezinye izinto eziphelayo uIsaiah kuchapter 55 uyakhuluma ukuthi kambe ukhona na owomileyo ongalamali yokuthi kuthengwe lokhu amanzi ukuze aqede ukuwoma kwakhe manje nansi indaba ezimnandi ukuba uNkulunkulu nguye ongaqeda ukuwoma kwethu njalo amanzi avela kuye athengiswa akudingi intengo evelela kithi ngoba yena sowabhadala leyo ntengo amanzi awumele siwanathe nguye uJesu Kristu ubukhona bakhe uJesu esempilweni zethu siyamkhumbula umama lwana owahlangana loJesu emthonjeni emdingela esitufuna ukumnika amanzi kodwa uJesu wasesithi hatshi awumelanga kube ngonika amanzi kodwa mina yimi endla amanzi okokuthi unganatha amanzi lawo akwenza ungasawomi futhi ngoba uyabe usunatha amanzi aphuphumayo aphuma empilweni zakho ngakho ke ngifuna ukusinika ingqobe ngezinto ezintathu okokuqala ukuba sibeni kwazi ukuba amanzi lawo azayenza ukuba singawomi njalo siwathola kuJesu abantu badinga indaweni eziningi izinto abangazinatha ukwenzela ukuthi impilo zabo zithole ukusuthiseka kodwa bazibone sebewomile futhi inotho esiyithola emhlabeni amandla esiwathola lapha emhlabeni ukubukwa ngabantu lakho konke ukuthola inkazimulo ezivela ebantwini kumbe ukufunda abantu babezama ukuqeda ukuwoma kwabo ezintweni ezehlukeneyo kodwa zonke lezo zinto ziyize nxa uJesu kungawusuye okokuqala esimnathayo ngifuna ukuthi ube kwazi ukuthi umthombo owudingayo yiwuphi nxa uwomile udinga umthombo onguJesu Kristu okwesibili ngifuna sinanzelele ukuba lokhu koma kumele kuvelele kithi uNkulunkulu kakufosi ukuthi mbukubamba ngamandla ukuthi uze kuye siyayibona impala nxa idinga amanzi okunatha ayiso sifule esibuya empaleni kodwa impala iyagijima iseqa amagwenzi iseqa izihlahla ibaleka isiyadinga inuka lapho kulamanzi khona wena kumele ube kwazi ukuba lumthombo ongakwanisa ukuba uqede ukuwoma kwakho konke thola elizwini likaNkulunkulu ilizwi likaNkulunkulu yiwo amanzi esiwadingayo empilweni zethu. Akho namhlanje ngifuna ukuba ungamdinga uJesu, udinga ilizwi lakhe ngoba yilo eliqeda ukuwoma kwethu.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni baba egama likaJesu. Siyathandaza ube imphefumulo levulekileyo isizwe ilizwi lakho. Inike amanzi avela kuwe, amanzi ababa impophoma nxa ephuma kibo esiya kwabanye abantu, njalo azabenza ukuba bangasawomi ngoba banathe wena Jesu, banathe izwi lakho, banathe ubukhona bakho moyo oyingcwele. Siyathandaza igama likaJesu uba baba kwenzekale kube njalo ngegama likaJesu. Siyathandaza, amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silo mfundisi uSenisibanda. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Wezemidlalo. Lamuhla silomdlali wenqindi oludumo uElvis Bulawayo Bomba Moyo owakubulawayo kulezi nsuku uhlala kwele South Africa lapho azilolonga khona encintisa kumidlalo yenqindi elwela izicoco ezichiyeneyo kuzwekazi le-Africa lasemhlabeni jikelele. Asizweni ingxoxo ayiqhubele intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisasibanda.
Uchaya eziwayo Bulawayo Bomba uphosa inqindi njengenqindi. Asizweni elonda imbali yakhe.
Ngizalelwe koBulawayo Empilo Hospital, ngikhule ngihlala eNkulumane yaye. Ngafunda eNkulumane khonapha esikolo okuthiwa yiMtshane iPrimary School. Ngaqedelela esigombe primary school, then isecondary. Ngasengena-ke eNkulumane High lapho ngize khona uform 1 aze ngafika uform 4. Khonapho nje eNkulumane eholu engiqale ukufunda khona izinto lezi eziyingqindi zokulwa. Ngiqala ngecarriage lapho eholu.
UElvis uthande umdlalo wenqindi esakhula ngoba uphosa isibhakela kuyinto ayithandayo.
Ngiqale ngo-2003 ngiqala nje kuma-amateur lapho. Ngaze ngathi 2005 ngangikhona nje ngiyithatha nje ngathi ngiyaqina ngayo. Ngalwa ama-amateur fights ngibona angena ku-34 and then mhlawumbe ngabe nganqotshwa amathathu khonapho phakathi kwe-34 leyo. Ngase ngisiyaba yi-professional boxer-ke ngiqala e-South Africa lapha e-Johannesburg ngo-2008 ngo-September. Ngikhona ngithola i-fight yami yokuqala yokuba yi-professional boxer.
UBulawayo Bomba uncintise kumdlalo yenqindi eminingi eZimbabwe nakuzwekazi le-Africa. Uthi ukhona odwa ngeke awukhohlwa.
Kule one i-fight engayilwa eHarare ngo-2017 mangilula i-title okuthiwa WBF, which is World Boxing Federation All Africa Heavyweight Boxing title. Ngisilwa lomfana waseKenya kuthiwa nguBernard Adi. Ya nginqoba-ke lo mfana lo seHarare lapha e-Rainbow Towers. Ya bengiqala nje laphana ukulwa kuyukuthi i-support yonke i-supporta mina. Ama-fans wonke ayeculela mina. Angiyilibali leyani fight leyana ngoba hhayi yangijabulisa kakhulu leyani fight.
Lona igama elithi Bulawayo Bomba labuya njani moyo?
Kulo commentator ebengisilo lapho mangiqala ukungena ku-MMA lapho mangijika nje izibhakela zami ngijika nje athi azi angikaze ngibone umuntu ojika amabhomba like lo umfana wakoBulawayo lo. And hayi sakuhlanganisa nje sabona kufaneleyo nje ukuthi sithi hayi Elvis the Bulawayo Bomba. Bengisijika isibhakela awuyezwa nje ukuthi hayi ngisuka ngifuka uyisusa indoda hayi ukuthi nje siwahlala ngisuka ngifuka uyidudula sibili ngisuse phansi.
UBulawayo Bomba uloku edlala umdlalo wenqindi lokulwa ekhaba owe Extreme Fighting Championships EEFC. Ulo mdlalo omkhulu ngenyanga ezayo.
Njengamanje mina ngikukhempu ngilungiselela i-EFC 122 kusho ukuthi izoyenzakala eSouth Africa eSunning Hill. Kuthiwa yi-EFC Institute mhlaka 10 April. So ngiyabe ngisilwa lo ndoda kuthiwa ngu-Antoine Morel obuya eFrance. So silwela tightly EFC ngi-opportunity yami esibili le ukuthi ngibe yi-champion. So yikho nje ngibhizi ngakho okwamanje and then but for ukusebenza ngiye le security company Bomba Protection la nje ngiyenza khona i private security.
UElvis ulaye bomba moyo uthi kakwazi uyathatha nini umhlala phansi ngoba umdlalo wenqindi uyawuthanda. Ngimele sithu 7 igamara mngeza Jesus Band.
Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje.
Olivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.